Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 2 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami.
Inani labantu ababanjwa iCOVID-19 isuku ngosuku likhuphuke ngesilinganiso esikhulu lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo.
Kaguqulwe isistimu yonke yezek kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe.
EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko eza kwenziwa ngohulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 isuku ngosuku likhwele ngesilinganiso esesabisayo lisuka ku-399 kuthange laya ku-712 izolo. Ugantsha lwezempilakahle luthi abalikhulu lane babantu laba 104 ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo. Luthi njalo akekho obhubhileyo. Kusikhathi esedluleyo beselehlile kakhulu inani lababanjwa igciwane leli lidlalela phansi kwekhulu. Abanye banakanela ukuthi osokukhweza amanani la kungaba kungumkhakha walomkhuhlane omutsha owe-Omicron lanxa nje uhulumende esithi usadingisisa ukuthi usukhona eZimbabwe na kumbe awukafiki. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Yeliqiniso ukuthi sibonile kulamalanga okuqansa kwe-COVID kusiya phezulu. Okuqakathekileyo ukuthi sikwamukele ukuthi leli gciwane kuzamele siphile lalo njengawo wonke amanye amagciwane esiphila lalo. Ayisilo igciwane lizavuka lidlule kusasa kumbe phambi kwakusasa. Ngakho ke kumele kuthathwe wonke amanyathelo ukuthi sizivikele kodwa impilo ingami. Kumele siqhubeke sisenza lokho okufanele sikwenze, ukhetho lube khona kuvotwe, imihlangano yenziwe, ibhola lidlalwe, abantu baye ezintweni zonke lezi abafanele bazenze. Okukhulu ukuthi nxa besiya kulezo ndawo bazibathatha amanyathelo okuzivikela. Kodwa ngeke size simise impilo ime izicini ngasasebenzi kungasasetshenzwa ngoba alidluli leli gciwane lisesekhona okwesikhathi eside lathi. Ngakho ke uqansa lizabe liqansa litshintsha njalo imikhakha kuvele elinye eliphangisa ukumemetheka kulelinye. Kuzamele sihlale sihlomile sizivikela ngokufanayo.
Bakhona abathi uhulumende uyaphuza kuphenyo lwakhe lokudingisisa ukuthi usukhona yini lomkhakha eZimbabwe kumbe awukafiki. Ngoba sokule viki utholakele lomkhakha kwele South Africa la kwele Botswana kodwa ele Zimbabwe lokhe lisemnyameni. Ungathini ngalokho?
Liqiniso uyaphuza kakhulu uhulumende ukuthi aveze ukuthi isukhona yini lo mkhakha wegciwane kumbe kawukabi khona. Kodwa ke vele abantu bayacabangela ukuthi kungenzeka leli gciwane selikhona phakathi, lo mkhakha usukhona phakathi elizweni. Kuba yikuhlakanipha ke ukuthatha ukuthi vele usukhona ukuze uthathe amanyathela aqinileyo ukuthi uzivikele. bekufanele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi kudala beshilo ukuthi ayise sikutholile lokho kodwa angithi vele siphila ngaphansi kwezanu PF iyafihla izinto ezintshe khona kuqakathekile ukuthi abantu baziswe ukuze bazivikele bavikele lelizwe ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa bevinjelwa ulwazi lufihlwa kuyathi kukhulunywa ukuthi igciwane selikhona kumbe umkhakhalo wegcina ugciwane usukhona selimemetheke kakhulu selibulala abantu abaningi ngakho ke kuyadingakala ukuthi le information lolo lwazi lombiko ufinyelele ebantwini kusesemanje kungakamemetheki kwedlula lokho esikho khona namhlanje
sibona ukuthi umongameli Mnangagwa wethule iziqondiso ezilaya wonke umuntu ongena elizweni ukuthi ahlolwe lumkhuhlane aphinde ayehlala kuma quarantine centers kungelani lokuthi ulalo igciwane kumbe kalalo okuyinto esolwa ngabanengi ulubona njani wena lolo daba
iziqondiso kumele zamukele ukuthi igciwane lecorona selikhona lizahlala likhona okwesikhathi eside alisoze livukele ihambile ngakho ke iziqondiso eziyabulala umkhonomi kazisebenzi ezizadiliza imisebenzi yabantu kazisebenzi iziqondiso ezinjalo iziqondiso ezizavimba amalungelo abantu okubalela lokuvotwa lokwenza nje zonke izinto ngendlela efaneleyo kazisoze zisebenze kumele iziqondiso zithi nxa zibekwa zikhangele isimo sabantu zikhangele njalo amalungelo abantu abhalwe ku-constitution ngakho ke kuqakathekile ukuthi iziqondiso zivumele ukuthi impilo iqhubeke kulwiswe igciwane kungalwiswa amalungelo abantu kulwiswe igciwane kungavalwa ukhetho kulwiswe igciwane kodwa imisebenzi lamabhizinisi aqhubeke esebenza kulwiswe igciwane kodwa imihlangano iyekelwe iqhubeke ikhona abantu bavikeleke ngendlela enjalo kodwa uhulumende weZimbabwe uyaphosela nje iziqondiso ezingasebenzi ngendlela evikela amalungelo abantu lokho kufanele ukuthi kulungiswe ngokuba kakuncedi kwenza igciwane limemetheke ngoba abantu bacina bengakulandelanga khona lokho kuyabe kukhunywa nguhulumende.
Umnumzana Fihlela Ncube ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ibandla le MDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uhulumende kasoze aguqule imithetho elawula ukhetho ngoba kudala sowakulungisisa lokho elandela iziqondiso ezabekwa ngumanyano weSadaki eziphathelane lokuqhutsha kokhetho olukhululekileyo. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Politburo eHarare izolo. Uthe labo abaqhuqhuzela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kumbe ama-electoral reforms ngesiNgisi abakwazi abakhuluma ngakho ngoba nxa bebuzwa ukuthi kahle kahle yiphi imithetho abafuna iguqulwe abalampendulo ecacileyo. Lokho kuphikiswe ngamabandla aphikisayo sithi uMnangagwa wazimhlophe okumele kwenziwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe olwamukelwa ngumuntu wonke njalo kulungiswe ezombusazwe lezenotho zona ezingamanga kuhle. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ochasise ngabafuna kulungiswe.
Sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba. Ngenxa yokuthi thina beMDC Alliance sithi kaguqulwe isistimu yonke yeZEC kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. Okwesibili, in announcement, the telling of results, zonke ezama MPs, ama senators, ama councillors, ama president, azihalwe, azibalwe, zipublicize kuma wards. Ngoba okwamanje, i-telling noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa kuwodi kawadeclarewa ku-constituents ayaphonga ukuthwalwa nje ehanjiswe ku-headquarters yikho abafika ba-eden khona ngale ba-announce sifuna ukuthi kuguqulwe khona ukuthi ama-elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ward aka-president lawo ukuze kuyefika ku-district kuyefika ku-province kuze kuyefika ku-national hayi khona ukuthi ama-vote ka-presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ugcine sekuannounswa ku-national headquarters eHarare khonoko 2 okwesithathu sifuna kube le-transfer amapholisa lawana okuthiwa ngama-constabularies amapholisa wezigaba ongxoza bengasebenzi kuma-elections ngoba ngabantu be-party njalo sifuna i-media reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku-ZBC njengalokho kwenziwa kuzalo
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho e-ZEC lithini ngayo
sifuna i-ZEC ingatshengisi inketa bechabi lokuthi wena uvela ngapi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufuna unzwa izani ukuthi enzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganishwe emthethweni ngitshola ku media ngitshola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezani PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba sebejayela ukutshontsha
Umnumzana Felix Magalela Mafasbanda ngomsekeli wasikhulumeli seMDC Alliance sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi umongameli Mnangagwa uqondile
ukukhona thina silandela konoko qho okwabekwa yisadaka oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe esadaka siyenza ku-uniform kuyahambelana lakho okwenziwa amazwe esadaka lanxa sihamba siya-observa bona ngale amazwe observe lana kuyabe kuhambelana kodwa laba bani abafunayo laba ukuthi kube nama-electoral reforms hhayi yinabani abantu abathi bona bahambe ngoba becela ama-functions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bekuletheki bona umumo lona ama-functions ulethe owunzima ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-functions kuqala
abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala i-ZEC ilamalunga ayamele kucele lezanu PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi i-ZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele yesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
siyazi inkomo i-ZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kurhulumente engakayi ku-ZEC akudingi thina lokwana nkomo kodwa i-ZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje nkomo ongazanga asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezima inhlambo noma njengakuthi kathetho khonapho kulabantu abanye abaseva ku-government abaseva ngathi abangena kukhomishini khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakwabanye ababantu bangena kuZEC kwapha ezombuthazo bangena bakhona babakhona kuZEC khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bale besole ukuthi abantu abathile babe basebenza kuhulumende noma bekuZEC kodwa i-ZEC izimele yodwa sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi i-ZEC impumela nale yaba khona i-opposition lamalunga ayidani lephalamende kanti mina ngiyangithi ngibachallenje ngithi lakuhambelana ephalamende nimale kuthukhethwa kwalokuhambanga kuhle ina phela ukuthi lana alikhethwa ngaphela nezinye indlela lingavumbeli ukuhambe ephalamende mina lealikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product ye-ZEC yena leyikhona bayisolayo
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF Kusenjalo umongameli Mnangagwa uguqule iPolitbureau yebandla lakhe isolo wakhetha umkakhe u-Auxillia Mnangagwa ukuba ngunobhala obona ngezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe. Unkosikazi Mnangagwa ube ngumsekeli kanobhala obephethe lesi sikhundla. Umnangagwa ukhethe njalo umnumzana Christopher Motswangwa ukuba isikhulumeli seZANU-PF kulandela ukubhubha kube kulesi sikhundla umnumzana Simon Khayamoyo. Okhulumele ibandla okwesikhatshana ngesikhathi umoyo engezwa kuhle umnumzana Mike Bima usengusikomitshi waleli bandla. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi kulezikolo ezizimeleyo esezivaliwe ngemva kokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. IZimlife ithi umbalisi wekolishi leNasti umnumzana Dumisani Madzivanyati usexotshiwe eplazini likamnumzana Sipho Sami Malunga ele esidakeni eUmguza. Izithunywa zenkantolo zibikwa zidede impahla yakhe zayijikela phandle. IZBC ithi abamasiko labokholo lwesiKristu sebebambe iqhaza kumkhankaso wokuqeda umkhuba wokwendiswa kwabantwana. Isayithi yona ithi sokuqhamuke umkhuhlane wesihudo elokitshini letshabalala koBulawayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7. Ngithanda ukubulisa abasakazi be Studio 7 ontungamili. Ninjani ku Studio 7? Sanibonani balaleli be Studio 7 eZimbabwe yonkana nje. Okhulumayo engubakusani, bakisani mlotshwa ngikhuluma ngase South Africa. Yeah, mina ngikhuluma ngumlandeli weqembu eThakazi Republic Party. Ngithi sonke masithi vuka mthwakazi vuka, yithi abantu, abantu yithi. Silweleni ilungelo lethu singabantu baseMatabeleland. Ngithi vuka mthwakazi vuka.
Sanibonani njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli bonke, ninjani, niphile? Ngobingelelayo ngiphisinani kwamadlambuzi hlala sekhona. Ngithanda nam ukungena futhi engikuzwayo endabeni lezi enisilethela zona emfokamoya laphana weZANU-PF makukhulunywa levutiwe itrendayo yokuhlaselwa komsocha obezama ukuthi avimbe umuntu odale umonakalo umbo wezingozi kodwa watholakela sehlaselwa. Ngifuna ukuphawula phezu kwendaba kwempendulo yakhe asilethela yona, athi labana abantu ababeyenza bebetshaya umsocha lwana bezekumkhipha amazinyo yizigebengu nje ezingahlangene nebandla leZANU. Engifuna ukuya kukhona ngokuthi okubonakalayo laphana imoto yeZANU abayisebenzisa imoto lana uma beyenza imisebenzi yeZANU, ingako ifake i-emblem ebonisa ukuthi imoto yeparty. E-driver ngabantu uma beqoqa abantu besiya emhlanganweni besiya kuphi kuyenza yonke nje imisebenzi, okuchaza ukuthi nalowo msebenzi bewenza laphana njengoba bebetshalwa nisotsha beze bemgibeze ngenkani. It's part of umsebenzi wabantu beZANU.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 basakazi, ninjani nabalaleli. Ngiyalibingelela nonke ngiyalibingelela abasakazi. Hayi mina kungijabulisa nje ukuthi ngibona ibandla lezaphule inhlondlobala yize nje abanye belikhuluma kabi. Angibasoli ukuthi abazi. So umuntu ongaziyo kwesinye isikhathi uyamlalela umunye engena ihlade etshana nezihlahla umunye ke njalo. Abanye abantu akubajabulisi ukubona izaphule inhlondlobala. Abanye baneyilonda esingazazi ukuthi iyilonda zani. Ikubezwa bethi izaphu iphalazwenini izalo. Akusinkulumo yomuntu ocabangayo le. Izaphu nayo is a opposition party, although i-revolutionary party. Akutsho lutho lokuthi singazuyikhulume kalo kanje ukuthi iphalazwenini izalo. Lokho kukhombisa ukuthi umfowethu lo bekhuluma mphendula yena ngqo. Akanayo kwayena inhlonipho. Uhlulayo udelela yona izalo, edelela iphathi la ezama njengawe njengoba uzama ukuthi ukhitshizane. Wena ubusu siyasukelisa. Asihloniphaneni masingabantu. Singali sodwa singabantu bakomthwakazi. Singabantu bakomthwakazi sinjalo kodwa sisemaphathini ahlukeneyo. Asiwahlonipheni, asihloniphaneni ukuze kubonakale ukuthi esikwenza sonke siyenza into eyodwa. I-enemy izalo PF lokho ngeke sikufihle thina esingafuni ukucatsha etshanini. Izalo PF inkinga yeZimbabwe. Isifo yizalo. Satanist izalo. So usukelana nezaphu ethi izaphu yayigwinywe izalo. Igwinywe izalo kwanini ngoba iuze ibe unity of God kwakunama reason why yaba njalo is because abantu babebulawa yibugurawondo. So ezinye izinto umuntu kumele ukuthi uma ekhuluma azibuze ukuthi ukhuluma le nto uzama ukubukisa or uzama ukwenzani. So abantu abayeke ukungahloniphani, abayeke ukubukisa izaphu beyenza ngathi into yokuhlekisa.
Salubonani kustudio 7, mina lami igama u-Adolf Shaba. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba eyenzeka eZimbabwe ukuthi kuba nabantu ababulawa nge-political violence ngomnyaka ka-2021. IZANU PF lokhu isaphila ku-Stone Age Life. Angiboni lapho esiya khona ngalaba abantu abacabanga ngale ndlela. Abantu abale mqondo efileyo bahlala bezivikela njengezinto ezingenzi isense, ezingenzi ingqondo. IZANU PF kunjengoba uSathane uqobo lwakho. Uma ufuna ukubona umfanekiso kasathane ubona iZANU PF ngoba izinto abazenzayo. Waza kukhumbula le ndoda ebulewa emaswingo. Wakuthi uyabuka ubaba wabantwana. Uma abantwana besala bengelayise ngenxa yokuthi abantu bababulewa iZANU PF. Impilo enjani enjalo. Ngathi uNkulunkulu engasisiza sikephume baphele bangaphindi babe khona laba bantu empilweni zethu.
Ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulabantu ababili abavele kwele South Africa ababanje umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron kwele Nigeria. Umsakazo munye uthi njalo abezempilakahle ezwekazi laseYurophu bathi baphakathi kokukhulumisana ngamanyathelo abangawathatha ukwenqabela umkhakha omutsha lo agoqela ukuphoqa uzulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Abezempilakahle bathi umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usufikile kuleli lizwe kulandela ukutholakala komuntu wakuqala olawo izolo esabelweni seCalifornia. Isiphathamandla esikhokela imizamo yokulwisana lalomkhuhlane eMelika, umnumzana Anthony Fauci, utshele intatheli zindaba ukuthi umuntu lo uvele kwele South Africa mhlaka 22 ngenyanga edluleyo wazobonakala ukuthi ule coronavirus mhlaka 29. Wengeze wathi lumuntu wahlatshwa amajekiseni womabili e-COVID-19 njalo akekho esimeni esibi. Ekhuluma phezu kwalumkhakha kuthange, uMongameli Joe Biden uthe kasoze avale ilizwe lakhe lanxa ungaze utholakale. Uphinde wakhuthaza abangakahlatshwa ukuthi bahlatshwe, kanti lalabo asebahlatshwayo uthe kumele bahlatshwe ijekiseni yesithathu, i-booster shot. I-World Health Organization ithi umkhakha we-Omicron lo usufinyelele emazweni angamashumi amabili lane 24 agoqela yona iMelika, iBritane, iFrance, iBotswana, South Africa, Australia, Netherlands, Germany lamanye. Sixoxele osebenza kwezempilakahle eMelika, uNkosazana Brenda Moyo.
Okungani kuyajabulisa nje ukuthi kule mibiko yokuthi abantu asebetholakele belawo abaguli kakhulu njengalokho bekusenzakala ngeDelta variant. Sibonile lo dokotela weSouth Africa umama lwana othi nguye waqala ukubona lomkhuhlane, echasisa ukuthi abantu ababanjwa yiyo le iOmicron abaguli kangako njalo bayelapheka nje bezihlalele ezindlini zabakudingakali ukuthi bangene ezibhedlela. Yikho nje kungani kuyathembisa ngaleli gciwane kumbe ngithi ngali variant. Asazike ukuthi ensukwini ezilandelayo singabona yini u-Omicron lo esesabalala engena kwamanye ama-states, kumbe ukuvinjwa kwezihambi ezingena kuleli zivela emazweni angezansi ye-Africa kuzasebenza ukunqanda masinyane. Ingcwethi kweze-science zilokhu zisithi ziphakathi kokudingisisa ulwazi oluningi mayelana le-variant entsha le.
Khuluma kunsukwana ezedluleyo, uMongameli Biden uthe umkhakha lo ungaze ufike eMelika, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe engama-lockdown. Uthe uqakathekileyo ukuthi abantu abangakahlatshwa bayehlatshwa, kanti lalabo asebehlatshiwe bathole lokho okuthiwa ngama-booster shots, ijekiseni yesithathu. Ungathini ngalokho?
Yebo, uMongameli Biden uqhubeka ekhuthaza uzulu ukuthi ahlabe amajekiseni okuvikela lawo ama-booster shot la. Laloba kungakabi lolwazi olujulileyo lokuthi kambe amajekiseni la ayasebenza yini ukuvikela i-Omicron le. Le yinkuthazo enhle kakhulu evela kumongameli uBiden ukuthi abantu kabazame ukuhlaba amajekiseni okuvikela. Sizwa-ke abamankampani alungisa ama-vaccines la esithi lawo aphakathi kokucubungula ukuthi imithi le ingabe isenelisa na ukuvikela uzulu kuleli gciwane elitsha. Kungaba yinto enhle sibili ukuthi leli kube lithuba elihle lokuthi abantu abaningi akade bethandabuza ngodaba lwama-vaccine abaguqule ingqondo zabo. UMongameli Biden uyatsho njalo ukuthi kakusoze kube lama-lockdown lokuvalwa kwezindawo and so on. Lokhu lakho kungaba yinto enhle njengoba kukhanya kulokhe kulokucubungula sibili okuningi okusamele kwenziwe mayelana nalo umkhuhlane. Kuzaphela kubonakaleke phambili sokusiya ngokuthi i-Omicron le isabalala kangakanani njalo ihlasela kangakanani emzimbeni womuntu. Sizabona ke njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi lathi sihlezi nje sixotshanisana nalazo izindaba sisizwa ukuthi i-Omicron le isabalala njani, iyangaphi, ivela ngaphi, njalo kuzagcina kutheni emaphethelweni akho. Kodwa ludaba oluhlekelo nololo ukuthi ke abantu abenelisayo abaguqula ingqondo shuwa bayehlaba ama-vaccine lawo ama-booster shot.
UNkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika. Kunjalo nje umfundi ongumfanyana oleminyaka elitshumi lanhlanu odubule wabulala abafundi abane kwesinye isikolo eMichigan kuthange umiswe enkantolo izolo esethezwa amacala okubulala. Umsolwa u-Ethan Crumbly ubikwa esebenzise umpopo kayise. siziphethe ngebezihamba phambili. Inani labantu ababanjwe iCOVID-19 izolo likhwele ngesilinganiso esesabisayo laya ku-712. EMDC Alliance isola amazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi ayikho inguquko ezakwenziwa nguhulumende phezu kwendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho ama-electoral reforms. Umkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron usutholakele laseMelika. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.